sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane le-corona.
Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zezimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus eMatabeleland North.
I-government lo mphathi ntambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zezimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus eMatabeleland North. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe eLupane State University kulabantu abalikhulu elilechumi lane 114 lanxa nje lindawo isanela abantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 88 kuphela. Indawo ezifanayo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe zivikwa lazo ziminyene kakubi. Okuyinto efaka abantu laba engozini enkulu ye-coronavirus. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangamachumi amane lane 44 eZimbabwe. Asebefile balokhu bebane njalo asebesindile balichumi lasikhombisa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 316,000 njalo wahlasela abangu 4.7 million. Ukuhlaziya udaba lokuminyana kwabantu kuma quarantine centers eZimbabwe sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okwenzeka eMatabeleland North eLupane kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane le-corona ngendlela enza ngakhona. Kuveza kamhlophe ukuthi base ngapha abantu baphele du elokhu ebamba lokhu ayeka abambe lokhuyana kungakhanya ukuthi uyangaphi. Hayi, lolu lusizi asikulindelanga ukuthi sizwe indaba ezinje siphakathi kobunzima obungaka. Base ngapha abantu baphele du lokhu ebethemba uhulumende, kanti uhulumende uyaphumputha wenza khona lokho kuyikho okuba ngukuthi igciwane limemetheke, yena esithi uvimbela ukumemetheka kwegciwane.
Ukuminyana kwabantu lokhu ungathi kubafaka engozini enganani?
Ukuminyana okunje kuza lengozi eziningi. Into yokuqala yilokhu okuthiwa yi-social distance, ukushiyelana izibanga. Kakubi khona abantu nxa beminyene, kutsho khona ukuthi kuzaba lula ukuthi abantu bathelelane, ekuthimuleni, ekukhwehleleni abantu bazathelelana. Ekuminyaneni khona lapho igciwane lingahamba liyehlala etafuleni, liyehlala esitulweni, obunye uzaliphakamisa. Zima ngempela ngokuba abaningi babuya begula, kusho khona ukuthi bazathelelana ligcwala indawo yonke libulala abantu akade bengavikeleka. Uhulumende nguyo yabe sebangela ukuthi abantu bathelelwe leli gciwane ngokuba limemetheka lapho kuminyene abantu. Angeke akhulume nge-social distancing, akhulume ngokuthi abantu kababalekele indawo eziminyeneyo ezinjengebhola, ezinjengezi-echechi, ezinjengasemngcwabeni, kodwa ayeminyanisa abantu okwedlula emngcwabeni, okwedlula ebholeni, okwedlula enkonzweni yezechechi. Kubonisa ukuthi ukhuluma okunye wenza okunye. Liyamemetheka igciwane ligcwale lizwe lonke ngale ndlela enza ngayo uhulumende.
lona uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu ungathi luhamba njani ngoba sibone uMongameli Mnangagwa ngomgqibelo esithi iluza qhubeka lanxa nje kuzaba lenguquko lapha lalapha ya
I-lockdown nxa isenziwa ifanele ukuthi ihambe lezinto zonke ezihamba layo nxa iyodwa kayisebenzi njengalokho uhulumende weZimbabwe yenza ungakhangela kathesa kuhlolwa abantu ngendlela efaneleyo inani labantu abahlolwayo lilutshwane kakhulu kumele bangene door to door bahlole abantu ngendlela ebanzi kakhulu bakhe indawo zokugcinela abantu labo ukuthi ama-quarantine centers kumbe ama-isolation centers zibe nemithi yakhona kwelashelwa abantu kwenziwe yonke into edingakalayo nxa u-quarantine ubeka abantu eceleni usenza i-lockdown uyodwa ungenzanga konke ikuchitha isikhathi sisengaba le-lockdown ukuze kube phakade kungelalutho olwenzakalayo kanti ingozi ukuthi singagcina sesile-political lockdown evikela eyenza ukuthi abantu bangenzi lutho kuvinjwa imihlangano yepolitiki kuvinjwa imihlangano yonke uhulumende vele angayithandiyo silokho esithi senza i-lockdown ye-coronavirus kulapho sekule ngozi khona ukuthi kungenzeka khona lokho ngoba kenza izinto zonke ezifanele ukuthi igciwane leli liphele elizwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo abaphila ngokuzisebenza bathi ukwengezwa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokwenze impilo yabo yaba lukhuni ngamandla ngoba kabasela ndlela zokuziphilisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka okwamanje. Kodwa uthe uzahlaziya umumo ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuze abone ukuthi angayekethisa yini nxa kuthe kwaba lobubelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukele ngokudana okukhulu ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho luyaphambili ubunzima buyaphambili ezimulini sikunanzelela njalo kodwa sikuzwisisa futhi ukuthi isizathu yokuvikela umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu kodwa ke lokho kakuvali ukuthi ubunzima kithi njengokuthi sesihlezi ngemakhaya singasebenzi bungezeleleke ngokuphindiwe nxa besikhuluma ngobunzima emavikini adlulileyo khathesi ubunzima lokuyana sokuphindwe kaningi-ningi
uncedo elake laluthenjiswa ngohulumende kalukafiki lanamuhla
uncedo esasiluthenjiswe kankomo asikalutholi lokho esilulindele kanti ke yiyo into eyayimqoka kakhulu ukuthi nxa abantu bemiswa imisebenzi kwakumele baphiwe ke uncedo lwemali ukuze baphile kuyona le iperiod ye-lockdown thina ke asihlalanga phansi inhlanganiso zethu zabaphila ngokuthengisa ziyakhulumisana ke lo mama Minister wama SMEs umama Onyoni uSithembiso Onyoni ukuthi sibone ukuthi njengokuthi nguye ke okhangelane le informal sector aphangisise loloncedo ukwenzela ukuthi siphathiseke ekuphileni kwethu njengoba imisebenzi yethu ilokhe imile
ungathi bunganani obunzima eselibhekane lapho
impilo zethu zisesigabeni esinzima okumangalisayo leqiniso lokho kwenzakalayo asikaze sikubone empilweni zethu sesizaqalisa ke ukuthi sibone imiphumela yokuthi nxa umuntu engasebenzi nxa umuntu engadli kuhle kuyini okwenzakalayo singahlaselwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokubana phela asisadli ukudla kufanele sikudle impilo zethu sibili engxenye kankomo sesingazifanisa lengidi yokuthiwa khona ithi ngapha ilunywe ngamazi ngale ichiswa lilahle sisebenzimeni obukhulu kakhulu
kukhona elingathanda ukukutsho kumongameli Mnangagwa
thina ke esikuloyisayo kankomo ukuthi informal sector sithi yiyo ke elabantu abalimala kakhulu ngokungasebenzi uncedo esasikhangelela ukuthi ngabe lwaphuma sikhangelela ukuthi ngabe lwalethwa ebantwini ngokushesha okukhulu siloyisa ke ukuthi uhulumende ngokunanzelela ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza ngabala mzuzo enkulu njalo abaningi ngabala ma-bank accounts ngabala mali abayilondoloza yibo abantu okwakumele ukuthi ke uhulumende abancedise kakhulu Sibonileke uhulumende siqakathekisa ukuphangisela ke laba abakurejista e-social welfare. Hayi kasixabani labo gogo labokhulu abaholiswa ke ku-social welfare. Kodwa sithi thina bonaba abantu abaphila ngokuzisebenza yibo kwakumele bathole i-cushioning fund ibancedise ukuthi labo bedlule esikhathini lesi sibe bunzima obungako. Ngoba sinanzelela ukuthi khathesi ke sesisondela enyangeni ezimbili. Ukuphila kwakhona kubuhlungu kakhulu. Diye asilahlupho sibili. Lokuthi kwenziwe ama-extensions e-lockdown kodwa ke sithi thina ngakuyacatshangelwa impilo ephilwa ngabantu abangasebenziyo osokuze kuphosa kuphela inyanga ezimbili.
Umnumzana Alec Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi uselaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu ababalisa umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye lonkosazana Netsai Marova. Abathathu laba bathi babotshwa ngamapholisa ngolwesithathu olwedluleyo bephakathi kokutshengisela ezitaladeni zeHarare. Basebethathwa ngabantu abangabaziyo ezandleni zamapholisa bayabadlwengula njalo babatshaya balimala kakubi. Ibandla le-MDC Alliance lithi linakanela abacuphi bakahulumente. Kodwa ukaZembe kaZembe uthi abantu kumele bamelele uphenyo lwamapholisa ngoba kuyilo oluzakhipha iqiniso hathi ukucabangela. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Timo Moringai, yena othi kaboni iqiniso liphuma kulolu phenyo.
Into ehluphayo nge-government yeZimbabwe ukuthi akula accountability. Singakhangelisisa ukuthi i-government yethu singahamba njoma ku-financial services or accounting or city kuyini izimali zema-teacher or everything. Kuhlala kusithiwa besithi bona bazayenza ama-investigations and then kulandelele kungaphumi ama-results angkhona. So singahamba emuva sikhangela ukuthi kwaqala izindaba zabantu benyamalala ngesikhathi seGugurahund. Bathi bona hayi babengela abafakazayo ukuthi kwahamba njani. So sesibona futhi sokuphinda 40 years after iGugurahund ukuthi abantu bayanyamalala and then abanye bethuthe njengaba okwenzileyo Joanna Mamombe labo Cecilia ukuthi baphunga ubonakala bavele eHarare batholakala sebeseBindura. I-government yethu vele ihlala injalo. Silabanye abanyamalalayo idayitsamara esingakababoni up to today. So i-government lo mphanti tambo wabo uKazembe kaZembe abakhulumi iqiniso.
UKazembe kaZembe uthi uZulu kumele amelele iqiniso elizaphuma kuphenyo olwenziwa ngamapholisa. Uthi ningalokho?
Sezwa u-commissioner wamapholisa uGordon Matanga laphana esithi kuqala wakhuluma wathi yena wayengababonanga babengabotshwa ngamapholisa and then sokulandela khonapho wasesithi babebotshwe ngamapholisa. So sifuna ukuqala ngayena ukuthi babebotshwe ngapi, bafakwa ngapi, ngoba uJohanna wafonela u-chairperson we-youth assembly u-Obey Sithole wamchasisela wathi bona babebotshwe bafakwa central police station. So ngabantu abakhulile laba abakwazi ukuthi vele iHarare imenjani. So lokho kuthiwa ziyambi ziyambi ukuthi baza yanelisa beyenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi kwahamba njani. Akula muntu okwazi ukuzothatha umuntu ejele except i-CIO
Umnumzana Tim Moringai, isiphathamandla se-MDC Alliance MLiga. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu sebesole amapolisa ngokubuthelela ndawonye abantu ababotshwa beseteswa umlando ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya. Ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus, besithi lokhu kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane. Basola njalo lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa okuvele sobala kudaba lokutshaywa kwabesifazana bakobulawayo ababili ngenyanga edluleyo balimala kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Nxa usungekhafa lomunye umuntu sesi-close together because i-social distancing i-encafa isayivumeli. So amapholisa ale nkinga yokuthi wena nxa wona esithi abantu bayephula umthetho ngokuhamba bengelanga mask kodwa nxa sibababopha sibabahlanganisa, does it mean if you are under arrest you are protected from i-COVID-19? No, you are not. So but ba-violate amalungelo oluntu. Kulukhona okungahambi kuhle ebabulawayo. Ngeke kubo konke okwenzakalayo sibe isiqoqodo sibe singabahambela phambili lokutshaywa sithethiswa sithuka ngolimi esingalikhulumiyo because esikhala ngakho kakhulukazi.
Njengenhlanganiso litheni ngokuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa okukhulunywayo lokho?
Esifuna ukuthi sikhulume kakhulukazi njengenhlanganiso yeHoza ukuthi khona sikhuluma sinanzelela ukuthi inhlanganiso yeHoza sidlule kukho ekuhlukuluzweni ngamapolisa kakhulukazi. Lanxa besilelungelo lokwenza kathi sikwenza besihlukukezwa sitshaywa, sifuna ukuphathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezilamalungelo. Okwesibili, nxa amapholisa eza enforcer umthetho kabawu-understand bebona ngoba kukhanyani babawu-understand umthetho nalo. Ngizakhuluma ngesibonelo sami. Mina ngithe kwelilanga drivers after kathi sokusesivunyelwe ukuthi sihambe ngiyadriver ngifuna ukuyayenza ama-test njengokuthi khona ukuthi nxa sizabuyela emsebenzini kumele siteste nge-COVID. Ngiyamiswa ku-roadlock eko-quicks laphana. Ngiyawatshela amapholisa uyangaphi, hhayi ngile-booking nansi i-receipt yami eyokuthi ngibhukhile ngifuna ukuyatestwa. Bantshela ukuthi no, kumele ube lencwadi e-approve ngamapholisa. Ngithi no, kutshintshile. Okukhona kathi songenza ngiyethestwa kumele mina ngoba sesivunyelwe ukuthi sisebenze from 8 to 3. Okukhona ukuthi mina kumele ngiyethestwa ukuze nxa ngihlangana labanye ngisebenza labo. But no, thina silo mthetho othe siwuphiweyo ongalandeli i-SI nale ekhona. Kutshoni khona lokho? So sasiphikisa ngamapholisa lawa ngase hayi mina okukhona ukuthi khona ngeke ngiforfeite ukuyathestwa ngoba sembhadala imali. Lapho embhadale khona banjele ukuthi khona ngayekela ukubuya imali yami yahamba mahala. It's either lapha liyambopha ngizahamba sendle ufakazi bokuthi ngambotshiwe then sesisayemthethweni kube lokulungisa emthethweni. Yikuvumakala kwami ukuthi ngihambe. So amapholisa azenzela umathanda.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza. Sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Kodwa uNyathi utshele amaphephandaba kahulumende ngeviki edluleyo ukuthi amapholisa ahlukuluza ababili bakobulawayo laba azajeziswa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhlelo lukamasipala wakobulawayo lokuvalela izakhamizi amanzi okwensuku eziyisithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza luyaqala namuhla. Iphephandaba le-Herald lona lithi ingatsha zebandla le-ZANU-PF sezithumele amazwi entuduzo emolini yakosikhosana kulandela ukubhubha kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Absalom Sikhosana ngomgqibelo. Usikhosana uhle waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
sakazi labalaleli eyi nasi indaba ebuhlungu indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe indaba ebuhlungu kakhulu indaba yokunganaki ilungelo labantu indaba yesihluku into ezwe laba abantwana into ebuhlungu ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungile ukubana batshengisele balelungile ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo balelungile ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele ukubana bakhulume balaleli be-Studio 7 yazi indaba ibuhlungu ngizwa ubuhlungu ngala mantombazana ihulumende yeZANU-PF ilesihluku ihulumende yeZANU-PF imbi ihulumende yeZANU-PF izigebenga abantu abangalunganga kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa uNkulunkulu hhayi ngowabantu bonke ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumende yeZANU-PF sihluli zeabantu kakhulu mina ngusibanda ngisegugu ngiyabonga
Yes, saluza sibili uhlelo lwe government lokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama television. Thina asilakho lapha emagusini akula station esibambayo ese radio even esisoda labantu kabalawa ama radio akhona. Pho abantu abantwana bazafunda njani? Baza kuthola njani izifundo lezo bazazizwa njani? Besicela ukuthi government ngabe iyabona iplan ukuthi abantwana bengayenza njani? Bangazithola njani izifundo lezi ngoba vele sebebuyele muva kakhulu siyakwazi ukuthi kulohlupho lwecorona konke le lockdown sicela ukuthi ngabe igovernment iyaba le plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo ngikhuluma ngilapha eCholocho ko Chief Msigana ngunamethembe ngihlala kosikhobo akula ma radio vele ihlele ehlelo eziningi lapha eCholocho sizizwa xa ungasazwanga ngomngane wakho sedorobheni kumbongapi vele sihlala sisemuva emnyameni besicela ukuthi igovernment ngabe iyabona iplan ngendaba zabantwana ukuthi bathole izifundo lezo yabo
lichona njani basakazi lithoya njani balaleli hayi indaba leyi siyayiza sibile yomkhuhlane eyinzima kakhulu manje into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu okuthiwa bathunjwa abantu bathunjwa njani vele izanu yona ngokwayo vele akulanto abangayenza njalo yinto yabo vele asebeyijwayela abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi segugura bona omnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebeleleni khona ngale babe bacathisa abantu bebenza izinto ezingalungile bebarepha bebenzana bebadlova bebenza zonke izinto ezingalungile bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho bafa singabazi khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona benza into yabo futhi abangeyo bayigcina njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga izanu isenze khona vele bonabo omnangagwa vele uma bezenze khona besabamba intambo vele kula Zimbabwe engalunga ngitho ngabake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza ngoba thina sesidiniwe ngokuhlala sihlukumezwele izweni lethu size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha Hayi. Kodwa ngilina kuzabaphelela. Ngilina kuzabaphelela. Indwangu uyakhutha ugatsha ngilinda ngitshayelele phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle njalo bebambe kuhle abantu. Uma besithi bona bavotelwa. Manje kade sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba bantu la. Okwenza ukuthi bethusele abantu bebenzeni besabani kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwa. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe vele akulanto khona kade sakulana kulani umsebenzi wabo kuphela yona loku bekelokhu bekhathaza abantu bebathumba bebatshaya abanye bahambela ichoze kade itaidamara ungaphi kathesi awu crocodile akuxole bantu kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana
labo be kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi ulakho ukuvula ilizwe lakhe kusikhatshana esilandelayo nxa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus lingaqhubeka lisehla. Abahlamuki kwele Congo bahlasele enyakatho yalelo lizwe babulala izakhamizi ezingamachumi amabili izolo. Izigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe liqhubeka liqonga njalo selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 90,900. Asebebanjwe ilomkhuhlane bangu 1.5 million. Asebesindile bona bangu
344,000. Dr. Hagan, hello.
Leyo emayelana ngomkhuhlane we-coronavirus siphiwa ngukazeli mnyama ebambisane labanye abaculi abathi uNgolopa Muza, Qhathanzipho Bheki Magesa, Mhlambi Wezinja kanye lomaqhuzu. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni esigcinelwe isizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus enyakatho emandebeleni. umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kazembe kazembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.